Ngingathi inkulumo zikhona kumbe ngathi zikhona as we speak right now. Nxa sikhetha umuntu okuthiwa ngumeya kumbe umuntu ozaphatha isikhundla sikameya, kufana lokukhetha umuntu ozakuba ngu-speaker of parliament. Iparty ekhokhela kumbe e-in control of that particular parliament kumbe council yiyo okufuze ihlale phansi as a caucus ikhethe umuntu abambonayo ukuthi nguye olama credentials to take that position. Nxa sokube njalo, sokufuze amalunga aweparty yonaleyo alandele khona lokho okuphume kucaucus yabo. Just like umnumzana uJacob Mdenda was elected by a ZANU-PF caucus ukuthi ebe ngu-speaker of parliament. Asikukhangelelanga ukuthi umuntu onjengoJoseph Chinotimba, who is arguably the most popular MP oweZANU-PF, ukuthi esukume sebeseparliament ethi hayi lami ngifuna ngifuna ukukhethwa njengo-speaker of parliament. A party must have disciplined followers.
Manje okwenzakalayo kuyini kahle kahle ukuze uthi wena kumele ibandla libe lamalunga alandela umthetho webandla?
Okwenzakalayo yikuthi ibandla lethu eliyilo elikhokhela kumbe elilamalunga ayi-11 out of 11 e-Victoria Falls laphuma le position yokuthi umuntu okufuze ebe ngumeya we-Victoria Falls mbani, umsekeli wakhe ebe ngubani. Lathumela umuntu ukuthi ezosinika i-position yonaleyo. Sahlala phansi njengebandla savumelana, umuntu wonke wabuza ukuthi lisuthisekile yini le mpumela evela kumkhokheli yeparty. Umuntu wonke wathi ye, hayi sisuthisekile. Alright, so asambeni-ke siye ngaphi? Siye ekhansilini siyefaka i-position yonaleyo. But samangala sesiphakathi kwe-boardroom sokuphuma abanye abantu sebefuna ukukhethwa endaweni e-against party position and party caucus position.
Manje kathesi sikhuluma nje ibandla lithini?
Ibandla asikezwa ukuthi lithini in simple terms, but ibandla njengebandla elilenkokheli, elile leadership that has to stamp authority, elile constitution that has to be followed, elile mthetho that govern i-discipline, ibandla definitely ngokubona kwami ibandla lizathatha amanyathelo okujezisa kumbe okuqondisa bona labo abayephula umthetho.
Kuliqiniso na ukubana kwaba lokubandlululana lapho abantu sebekhethana ukuthi alo ngumshona lo ngumndebele?
Into naleyo asiyeke siyibalekele. There are people who are trying to ruralize an urban setup. This is a cosmopolitan setup, but silabantu abazama ukuletha isi-rural sabo bebona ngani umeya ngusobhuku, umeya ngu-deep tank attendant. So ubandlululo lokuthi wena ungumshona ungumndebele luba khona enkulumeni nxa ulalela abantu bekhuluma, but ngokufisa kwami alibana abantu bathathile okuzena i-position yokuthi this is a cosmopolitan setup, asihlaleni siphilisaneni kuhle njengabantu abasesikhiweni. So kukhona sibili kuyake kuzwakale nxa abantu bekhuluma esitaradeni.